So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Sangana kweze kuseni mchaka zomuhle ngolwesihlanu mhlaka 23 kunhlangula 2023. Igama lami nguNtungami Linkomo. Ezihamba phambili. IZimbabwe Electoral Commission ithi balitshumi lanye 11 abantu abaphumelele ukubhalisela ukuncintisa kukhetho lukamongameli ngoNcwabakazi. Ibandla le-TCCC lithi amalunga alo agile imikhuba abhalisa ukuthi yiwo azancintisa elimele wona esazi ukuthi kayisiwo akhethwe ngabasekeli bebandla. Kufuze aphuthume ayecitshisa amagama awo engakafinyelelwa yingalo yomthetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini elawula ezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi balitshumi lanye 11 abantu abaphumelele ukubhalisela ukuncintisa kukhetho lukamongameli welizwe oluzaqhutshwa ndawonye lolokudinga amakhansila lamalunga edale lephalamende ngoNcwabakazi mhlaka 23. Lokhu kwaziswe ngumsekeli kamgcinisihlalo wekhomishini le umnumzana Rodney Kiwa ekhuluma emsakazweni weZTN ebusuku izolo. UKiwa uthe abantu abangamashumi amabili lanye 21 bebefake amagama abo befuna ukuncintisa. Kepha uthe abanye behlulekile ngezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela ukuswela imali ezinkulungwane zamadola aseMelika ezingamatshumi amabili $20,000 ebifunakala. Abaphumeleleyo babalisa umongameli Emmerson Mnangagwa owezanu-PF, umnumzana Nelson Chamisa owe-TCCC, umnumzana Xavier Kasukuwere olilunga elizimeleyo, uDouglas Monzora owe-MDC, uLovemore Maduku owebandla le-NCA, umnumzana Joseph Busha owe-Free Zim Congress, uTrust Chikora owe-Zimbabwe Coalition for Peace and Development, uBlessing Kasiamuru owe-Zimbabwe Partnership for Prosperity, umnumzana Wilbert Ashbold Mubaiwa owe-National People's Congress, uGwinyai Muzorewa owe-United African National Council kanye loHarry Peter Wilson owebandla le-Democratic Opposition Party. Kukhetho lukamongameli ngo-2018 kwancintisa abantu abangamashumi amabili lantathu 23. Ibandla eliphikisayo ele-TCCC lithi amalunga alo agile imikhuba ayabhalisa ku-nomination court ukuthi yiwo azancintisa elimele wona esazi mhlophe ukuthi kayisiwa akhethwe ngabasekeli bebandla. Kufuze aphuthume ayecitshisa amabizo awo engakafinyelelwa yingalo yomthetho. I-TCCC ithi abantu laba bahugwe inhlanganiso ebikwa ikhokhelwa ngabacuphi futhi esebenza lebandla leZANU-PF eForever Associates Zimbabwe i-FAZ ukuthi bayebhalisa ukuze kube lamalunga e-TCCC amabili kumbe edlula khonapho ancintisa endaweni inye, okuyinto ekhweza amathuba okuthi ibandla leZANU-PF linqobe kuleyo ndawo. Lokhu kwenzakale ekubhaliseni labo abazancintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende endaweni ezilitshumi lanhlanu 15 edolobheni leHarare. KwaBulawayo kube sendaweni ezintathu, eMarondera endaweni eyodwa kanye laseKariba. Kukhetho lwamakhansila kwaBulawayo kwenzakale kumawadi phose alitshumi lanhlanu ali angamashumi amathathu 29. isikhulumeli sebandla leli unkosazana Fadzai Mahere utshele intatheli zindaba eHarare izolo ukuthi abantu laba benze ukuganga okubophisayo futhi uthe amagqwetha abo asethethe amanyathelo. Kobulawayo, iTRCC yehlulekile ukubhalisa abantu bayo kuzikhundla ezilitshumi eze-Provincial Council, okutsho ukuba ibandla leZANU-PF lihlela nqoba. Elizweni lonke jikelele iZANU-PF ithi ihle yanqoba kumawadi angamashumi amahlanu lantathu 53 kumakhansili ngemva kokwehluleka kwamabandla aphikisayo ukubhalisa abazancintisa bewamele. Kodwa umsekeli wesikhulumeli seTRCC umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi lokhu akubahluphi.
Okwamanje indaba le isisemthethweni, njalo uma indaba ziphanyekwe emthethweni akusakhulunywa ngayo mahlayana, ngoba ungagcina futhi ulimukisa isitha lamasela. Engingakutsho nje ngithi hatshi asifihli lutho, ama-presiding officers njengakobulawayo ede kulomuntu oyedwa banciphisa isikhathi ngabomo besenzela ukuthi abantu baxokozele. Okuyi-court room kwangikhona ade kukuncinyane ukukwana abantu abangu-20. Konke lokho izinto esibona ngani zenziwe ngabomo besenzela ukuthi bashiye abantu abanye ngaphandle. Labo abathi kobulawayo abantu engxenye isenza iphutha kakhulu kulabanye labo, kanti i-adivate yangikhona yaphuma nini ukuthi kusekule Metropolitan Council only less than 12 hours sokuthiwa abantu baphosisile. IZANU vele ihlala itshelwa izinto phambilini, bahle batshelwa ngama-polling station, sabona sebesithi batsheliwe. So kuvele kutshengisa ukuthi into zonke ezenzawayo lapha kakhulu azibe emthethweni. Ngalokho engingakhulumanga ngakho ngesikhiwa kuthiwa kuyimfumba sub judice kuzaze kukhulunywe ikhothi siphe i-decision. Okwakhathesi kulama-investigation kulalokhu lalokhu akula engingacebisa khona abantu. Kodwa ngokuthi njengomuntu okhonzayo labo abenza i-electoral fraud, ngiyimi ngingahamba ngisiya withdraw masinyane, ngoba icala leli likhulu under the Zimbabwean Constitution le-electoral law iyokuthiwa electoral fraud.
Bajabulile abeZANU-PF ngoba bathi sebenqobile ezikhundleni zamakhansila ezingamachumi amahlanu lantathu 53 lapho lina njengeTRCC lamanye amabandla aphikisayo elehluleke khona ukufaka ama-candidates.
Yebo, kungaba njalo, but akula impact ilizwe leli labantu abangaki. Ilizwe lanti le almost 17 million people, abavotayo 6 million people, so akula lutho lokho. Nangithi babevele behamba bevalela abantu bethu bebathusela, yikuwena kwabo kuyayangisa, ngoba vele ngendawo eziningi empeleni kwa emahlweni sentrala abantu babebanja bedathela amaphepha bethwalela amashoka, abantu bathi hawu kungono singafile ukuthi sife. Ikhoke iZANU vele ifuna ukuthi ichikakezelwe bona besona. Hatshi, angithi ukhetho luyabuya. Bangaloko besithi bawinile, bawineni khonapho.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leTRCC. Ilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma yena uthi ukunqoba kwabo lapho amabandla aphikisayo ehluleke khona ukubhalisa abantu bawo kuveza sobala ukuqoqeka kweZANU-PF.
Lokhu yimpumela yokuhleleka silibandla. Sinye ibandla leZANU-PF sayenza ama-primary elections ethu ngo-March khonale, kwaze kwaba le mpumela zonke, sabakwazi ukubana ngobani abazawe besimele ezigabeni ezijiyeneyo. Ungakhumbula eka-president sayenza e-congress yethu esayenza unyaka ophelileyo ngo-October, ngamakhadi ngopresident sasikwazi ukubona osimelayo uba ngopresident weZimbabwe umongameli ubaba uMnangagwa sashuka lapho ke ngomarch saqedela ke okwama-primary elections ukuthi kona oMP okansela osenator abomama ngoba nabasimelayo lokho sakuqeda lonke. So ukuhleleka kwethu yiko kwenza ukuthi kona izingena ngale nomination sisho sakwanisa ukuthi ama-candidates ethu wonke avukele ekuseni ayafaka amaphepha abo bangenisa amaphepha abo walunga konke ngoba sasesihlahle sikwenzile konke lokho. Abebandla le-TBC sibonile ukubana amabizo abo abantu abazayo besekhethweni aphume ngelanga le-nomination kube ebebifo ebusuku elanga le-nomination khona kwalokwenza ukuthi kona abanye abantu bebengakwazi njalo bengazilungiselelanga ukuthi yibo abazobebele ibandla labo khona kwalayeko kwenza ukuthi becine besehluleka ukubana befake amabizo endaweni zonke. Sibonile ezini laba bobulawayo i-provincial council ubehluleke ukufaka ngitho oyedwa umuntu okutshengisa ukuthi thina njengebandla lezanikevu sesinqobile futhi khonapha i-provincial council abantu bethu bonke abangu-10 bazangena ngoba akula munye umuntu ofakileyo amaphepha ekumeleni i-provincial council yakobulawayo.
Khona ngapho kobulawayo okhuluma ngakho abe-TRIPC bakhala ngokuthi baphanjaniswe inhlanganiso esebenzela lina abezanu PFF Forever Associates Zimbabwe bathi igile imkhuba linhlanganiso yaphinda yaya kumalunga ayo awe-TRIPC anqotshiweyo yaya wabhalisa okwenze ukuthi kube lalokho okuthiwa ngama-double candidates lapho othola khona ukuthi abantu be-TRIPC bancintisa esikhundleni sinye bebabili bebathathu. Ungathini ngalokho?
Akuqondanga lokho. Abantu kabafunde ukubana bebhekane leqiniso njengoba linjalo. Isizathu esiyenza ukuthi ubone abantu be-TRIPC abanye sebefaka amabizo ka-2-2 kudalwa yikuthi khona akubanga lesikhathi esiyokubana kube ne-hailing process ngemuva kokuthi kona abantu basebeqanjiwe ukuthi bebe ngabameli kwenza ephalamende kube ekansilini. Anti yabona thina esikutsho sayenza ngo-March oyabe enqotshiwe usetholile isikhathi sokubana aqhumisa lomloda lalo onqotshiwe noma ibona ngathi angukuqhelile ezwele kuzokuhambe njani. So kube nesikhathi sokukhulumisana abantu babhodla yikho ubona thina sifake ama-candidate 1-1 but laba uyabona omunye umuntu la ebezijelile njengaloko okwenzakale lapha kobulawayo I know for a fact ukuthi kona kukhansile ngale uyabona ngu-1-4 lapho ongene kona omunye umzana u-David Coulthard basuye owanqobayo ngelanga lapho okwakuhanjwe ebantwini khona besiyavota bavotela omunye usisi kona bana oyebandla le-TBC kodwa sokubuya amabizo ukuthi ozamela ikhadelo ngubani wakhala sokufake ilizwe lika-Coulthard.
Umnumzana Joseph Chuma ulilunga lezanu PF Central Committee. Ukuhlaziya udaba lohlelo lokubhalisa abazancintisa kukhetho lolu usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Nkosi Khona DVT isikhulumeli senhlanganiso ye-Ekhaya Vote 2023.
Ngokubona kwethu nje ekhaya vote sinanzelela ukuthi uhlelo luqalise kuhle kakhulu lapha ama courts ade kumele ebekhona asange sizwe ukuthiwa kule court engavulwanga kumbe ngabanga khona lapha ade kufanele ukuthi bekhona njalo esikunanzeleleyo ukuthi kobulawayo lapha kuze kwatshaya o-2 okuseni wanamhlanje abantu belokhu bese-nomination court okunye kwenziwe kube kubangelwe ukuthi amabandla ezepolitiki laba abanye bafaqayisa ukufayela very late kwayenza yonke into yaba slow.
Kuyini njalo elikubonileyo njengomanyana wenhlanganiso lezo ezibona ngoqhutshwa kokhetho kuhlelo lolu?
Uhlelo lolu luhambe kuhle kakhulu ngokubona kwethu uhlelo lolu ngolwama-political party kumbe abezombangazwe ngokuhleleka kwabo ngokungahleleki kwabo yibaba bedibe lomlando wokuthi be-make sure ukuthi akula ama-double candidates njengakhonke sesikuzwa namhlanje. Okunye okudide abantu ade befisa ukuthi babe ama-candidates indaba zokubhadala bekungani kuslow kubhadala especially nxa usubhadala ngabo swipe landline kodwa sinanzelela ukuthi zekhe sithe siyi-extendile ukuthi laba abangabe be-disqualify ngenxa yokuthi bengakwanisanga ukubhadala bengeza phambili. Kodwa uhlelo nje nxa silukhangela uhlelo luhambe kuhle kodwa inkinga ezikhona ikakhulu bezise emabandleni ezombangazi zepolitiki la ibade bela ama process abo kumindlela ade bekhethana ngayo yesu ke yaduba ngoba sibona abantu abaningi izakhabizi eziningi zisenza ama video zisitshela ukuthi asithabanga ngenxa yokuthi sokukhitshwe bani kwafakwa bani izinto ezinjengazana leso
kuyini inhlanganiso yakho esikwenza kathesi ngodaba lokhetho lolo
umsebenzi wethu njenge-ekhaya vothi uyaqhubeka esikhangelele ukuthi sikwenze kathesi ukuthi sikhuthaze ikakhulu abantu ade sibaphathisa sixoxisana labo ukuthi bayibhalise ukuvota ukuthi basebenzise ithuba lona leli elokubhalisa ukuvota ukuthi bavote njalo sike sananzelela ukuthi abantu abaningi bebekhala ukuthi amabizo abo abatholi ku-voters roll izinto enzenzayo zona lezo izinto esiphatheke ngazo kathesi ukuthi sithi ngesiNgisi get go out and vote yi-message yethu yakathesi ukuthi njengoba besikhuthaza ukuthi bhalisani bhalisani kathesi esikutshoyo ukuthi obhalisileyo kathathe ithuba lele aliphiweyo mhlaka 23 August ukuthi avotele ubukhokheli abufunayo kuwadi yakhe kuconstituency yakhe njalo laselizweni jikele
umnumzana Nkosi Khona DVT yisikhulumeli senhlanganiso ye-Ekhaya Vote 2023 ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekwaBulawayo Seli kubonile na okusemaphephandabeni iChronicle ithi abamasonto sebekhuthaze amabandla ezombusazwe ukuthi achiyane lodlakela ngesikhathi sokhetho iHerald yona ithi ibandla leZANU-PF lizasungula umkhankaso walo okudinga usekelo phambilini kokhetho emcimbini ozaqhutshelwa eChipinge kusasa Inkundla yeZim Life ithi owesilisa umnumzana Itayi Makombe yena obotshwe kumaviki asanda kwedlula esetheswa icala lokutshengisela ngaphandle komthetho wetheswe isigwebo sokupika okwenyanga eziyisithupha kodwa leso sigwebo sisuke saguqulwa walaywa inkantolo ukuthi kumele ayenze i-community service yamahola angu-140 hours Sogu isikhathi sembiko yenu.
Studio 7, Studio 7 ninjani? Hawu siyaphila, siyaphila, siyaphila. Asibonga indabeni isithumela zona ezimnandi eziliqiniso. Awu ukukhala kwethu akuzwakala ngakuNkulunkulu ngoba lamadoda lawa asibusa sibuswa ngamamenenene kungangokuthi nake sithi imali lena kayisebenze ezweni kodwa nake ceda lapho bathi na ufuna ukukontesta badala ngemali elinye ilizwe empeleni bantu baseZimbabwe singalalisa amehlo la ayikho into ezawulunga imali ebakade bemele babhadale ngayo yiyo naleyana yakhona laphaya libe selibuyela migama lithi lona kanti wayi izikhundla sezidayiswa kanti ilizwe lalwela lani liyela khona lokhu ukuthi kuzodayisa izikhundla hayi lapha hayi kusosibodwa lapha ngoba bona banazo imali zokubhadala ngoba bayazitshontsha angibonge u-JD okhulumayo
Sibonani ku-Studio 7 njani basazi nabalaleli sengisebuhlungeni ngaloku ngizokhuluma endabeni ukuthi izizalu zinendaba eziwu-53 ezingabe zakhontestwa into kusibisele emuva kakhulu kusibisele emuva kodwa ngiyazibuza ukuthi kanimanje bona uNelson Chamisa umqondisi bebesenzani kusekele ukufila abantu endaweni ezinjalo kambe kunini kwazakala ukuthi kuyavotwa lo nyaka abantu basifisele emuva shuba funa senzeni siphile njani ezanu le unzima okhuluma ngothulani ndlovu enkaya kondo nesikhobokhobo hhayi kodwa nisibulele sibulele ma-opposition nisibulele mpela
Studio 7 Nodunga meaning ngoma linjani linjani lapho mahlabe ezulu linjani hathi nasiyaphila awavulwa lawa ama audio wethu manje na mabethi kunomuntu kunodokta ozohlinza ini ama enhliziyo kuzoba imalini njoba sinokuya lapha emaklinikhi akukho maphilisi akukho lutho ma uya lapho ubhalelwa ngebhili lokuthi hamba e-chemist uyothenga amaphilisi manje lona ulona yena udoktar lo uzobebiza malini leyo mali yokuthi ngizothengisa isibaya sonke senkomo ngihambe ngiyohlizwa ngibuye ngihlale nje ngikami singingenani ngasenamali so bona abezanobhilif yini bangathi bona bathi kulatshwa free yonke emaklinikhi yonke imithi ibe khona phakathina nasemakliniki ikampeni yabo bathi balungisa imigaqo isizani ma futhi balungisa imigaqo ezibhedlela kungekho nidi kungekho next
ngimbingelele enkundleni lingabe lishona njani basakazi lo khuluma engumantyeza basakazi sophe nginombuzo ebantwini basezimbabwe kakhulukazi kulawa amaqembu aphikisayo ukuthi ngempela bazilungiselele kangakanani ukuthi bebhekane lezano ngoba empeleni izano akuyoni walkover ufuna umuntu izano oyazi kahle njengoba ngomnyaka ka-2008 izano yagcina amaresulti almost 2 months wakhipha amaresulti esevuna bona kwathi ngalokho kodwa into eyayingekho emthethweni leyo kodwa kwenzakalanga lutho abantu basezimbabwe bathula nje babona ingathi hhayi kulungile impilo yaqhubeka ngo-2018 futhi bathi bebala amaresulti basuka bathi basalanda amanye amaresulti emashonaland west bathi bazobuya after 1 hour bahamba ilanga lonke bayapheka amaresulti ngale abuya amaresulti sevuna bona futhi konke lokhu abantu basezimbabwe bazithulela ingathi akwenzakalanga lutho
Studio 7, ninjani? Imifuthu Nicholas Moyo, naeJoburg. Hayi, undibali madoda, undibali. Walithatha igama elihle, Economic Freedom Fighters. Waliqhwaqwa, baleka nalo. Walisedakeni nje, odakeni. Undibali makayeke legama leli abantu abanomqondo we-economic freedom bathathe legama le balisebenzise yena aphume nje ahamba ayothi inyoni le orit yamathendele le egangeni hashi ndibala awusazi nokuthi uwenzani ubhizi ngapha uncekana nomnankagwa ngapha uthi i-economic freedom fighter economic freedom fighter kanjani udla le government esimoshe inizwe kangaka moshe izanu PF mara olubhizi uncekana nayo mara uthi i-economic freedom fighter hayi sura la
sanibona kwi-studio 7 lenjani niyongela ngithi nake imali beka manje nampa abantu basemathebelelende baku-CCC kodwa nangochamisa useyenzile akufunayo wabasusa bonke labade bekhethwe ngabantu so ma-CCC thina amashona nobandlululo kuthiwa sinamanga sine-tribalism nanku-ke bavelaphi laba bantu abakho ku-CCC hlakaniphani bantu bemathebelelendi hlakaniphani akulanto ongayenzelwa lishona yikho ubona izini noma sihlenza izinto abakhulumi ngakho umthwazi Republic Party nayihambile yanominatwa ukukhishwa kanye izolo akufanelanga iyazakale kumele ukuthi sifihlakale avela bakhulumi ngayo kwi-studio 7 baphaa ukuthi bikancane ngenxa yokuthi yonke le into iyakhomba ukuthi u-studio 7 i-management yakhona ngeyeshona
lawo bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp lawe ungasithumela awakho kunombolo ezithi +1 202 465 0318 amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika Ukungahloniphi umthetho olawula amazwe omhlaba lezinye iziqondiso ezisihlanganisayo kwenza imizamo yokulondoloza ukuthula lomvikela ibe nzima kakhulu. Kusho unobhala jikelele obona ngendaba zombusazwe lokuthula kumanyano we-United Nations uRosemary DiCarlo. Lokhu kutsho ukuthi nxa sesikhangela imizamo yokulondoloza ukuthula komunye umhlubulo womhlaba olokungahlaliseki okukhulu owe-Middle East ubudlelwano obuqinileyo phakathi kwe-United Nations le-Arab League bubalulekile kakhulu. IMelika iyakukholwa kakhulu ukuthi i-Arab League ibaluleke kakhulu kumizamo yokuletha ukuthula emhlubulweni ekiwo kanye lasemhlabeni jikelele. Kutsho umeli weMelika ku-United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield. Uqhubeke wathi i-Arab League idlala indima enkulu endaweni ezinhlanu lapho okulezimpi khona. Kwele Yemen, sibona ithuba lokuletha ukuthula okunaphakade. Siyayinanza imizamo yamazwe awama-Arabs eyokuletha ukukhulumisana. I-Arab League yenza njalo imizamo yokuphathisa uZulu Makhaza ohlaselwe yimpi kwele Sudan. IMelika iyawabonga amanyathelo enziwa yi-Arab League awukuphathisa abantu kuleli lizwe ngokudla, imizamo yokuqeda limpi kanye lokukhulumisana okuzaletha inhlangothi ezitshiyeneyo zombusazwe kwele Sudan. Kutsho uThomas Greenfield. Kwele Libya, iMelika ikhuthaza inhlanganiso ye-Arab League ukuthi ime labantu baseLibya lapho begqugquzela ukuthi kwenziwe ukhetho lona osolulesikhathi eside lungaqhutshwa. Silethemba njalo lokuthi i-Arab League izasekela udaba lokuthi abaphatheke empini yakwele Libya abavela kwamanye amazwe basuke kulelo lizwe njalo kuqhutshe uhlelo lokubalolonga ukuze bachiyane lokulwisana futhi babuyele emazweni abo. Kulodaba njalo lwaseSyria lokubuyiselwa kwelizwe leli kunhlanganiso ye-Arab League. Asithembi ukuthi kulungile ukuba umongameli weleSyria umnumzana Anwar al-Assad avunyelwe ukubuyela kulinhlanganiso. IMelika ayisoze ivuselele ubudlelwano bayo leSyria kumbe ukwesula izijeziso zenotho andubana kube lenqubela phambili ekuxazululeni ezombusazwe ezihluphayo. Kodwa kukhona lapho esibona khona ngasolinye futhi sifuna ukusebenza le-Arab League ukuze sivikele amalungelo abantu bakwele Syria futhi silungisise indingeko zikaZulu kanye lendaba zokuthula kulelo lizwe. Okubaluleke kakhulu nanku, indingeko zabantu baseSyria kumele ziqakathekiswe ngaso sonke isikhathi nxa kukhulunywa lohulumende wele Syria. Okokucina, sitshayela i-Arab League ihlombe ngokunxusa umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky ukuthi akhulume emhlanganweni we-Arab League Summit. Kutsho u-ambassador Thomas Greenfield, amazwe aku-Arab League alumthwalo onzima emahlombe awo. Kutsho u-Thomas Greenfield, kepha alomngane oqinileyo oyiMelika kanye le-United Nations, sizimisele ukusebenza lani ukuze sithole indlela zokulungisisa ingxaki ezihluphayo. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo 7:30 na Eyami impela sonto isiqalisile. Olivalelisayo ngisithi lishone kuhle yimi untungamili Nkomo.